inkonzo yeMorocco yajabulisa kakhulu ikubonisa ukuthi ke iAfrica yelayo iyenelisa ubomba amaqembu angakhompitha lamanye amazwe aziwayo ngezenguqu nxa sikhangela iSpain lize elodimo kakhulu ngezenguqu lezi balomdlala wababawubiza tikitaka wenguqu ukuthi ke benelisa ukudlala ibhola belicontroller linabantu lingela ukulithinta ngabona ukuthi iSpain ibhola balidlalayo ngama 80% possession bayagcina ibhola kabe singaka ukuthi ke enye iteam ithola nje iqoshanisa umoya but nansi ke iMorocco yenelisa kunzima kunjalo yanqoba noba nje inqobe ngamapenalty athi sujabulela ukuthi inqobile but lakho singalula ngamapenalty amapenalty into enzima zanazo ukuthi khona ke iGhana yathi amapenalty yehluleka okwaba ukuthi icine idliwe yaphuma kucompetition izolo sibone iJapan iphuma ngokuhluleka ukukhapha amapenalty but nasi iMorocco ikwenza ngiyajabulisa njalo kusibonga ukuthi ke sokule iqembu nxa siya phambili ngale tournament siyaqhubeka silandela njengama-Africans.
Iwaphi amaqembu obona engena kuma-semifinals kanti lalo elizaphakamisa linkezo ubona kuyiliphi?
Ngendlela amaqembu la adlala ngakho kunzima ukuthi yiphi engafika ku-final but ngendlela adlala ngayo amathimu la akuluhlu lwesandla sokudla kulabo France labo England mhlawumbe iPortugal ngendlela edlala ngayo nxa bengadlalisanga uRonaldo abadlala ibhola elimnandi ibhola lesiqubu kakhulu balabadlala abaleminyaka emncane basebancane abafana bakhona so bafuna lokubonisa umhlaba ukuthi bona abangcono so nxa bengadlalisanga uRonaldo iPortugal ingaya phambili sivile kodwa ke uhlupha ukuthi ihlangana leMorocco emalangeni so lapho kunzima and then kule France leEngland unfortunately okulusiza ukuthi ke eyodwa yaza yemele iye phambili zona zihlala zonke ngeFriday but ke iFrance ilo Kylian Mbappe olesiqubu esimangalisayo iFrance ngoba ingadlalanga kuhle uMbappe ngathola nje ithuba elilodwa uyahlohla but England nayo labadlali abalesikili esimangalisayo kumidfield lapho kucontrola khona ibhora oJude Bellingham abafana abancane abalamandla ukuthi ke England uJude Bellingham angadlala kuhle England inganqoba but uthi ngangqoba iFrance kuzabe kungumdlalo onzima lo ukuthi ke kuluhlu lesandla sonxele okulabo Argentina Netherlands Brazil yakunzima khona hapho kakhulu olusiza ukuthi ke eyodwa yazi ifuze ifike kufinal but ngendlela iBrazil ayidlale ngayo sidla iSouth Korea ayabona ukuthi team efuna esilesikhathi ngawina ngicup but ele pressure ukuthi thema best footballers so ifuna ukuzowina iBrazil uNeymar kade limela amadumo amaningi lawa engekho ibedlala iwin then unfortunately male Argentina izadlala neNetherlands ongamaqembu amabili abantu abafisa ukuthi ngabe baqhubekela phambili ngoba nginxa Argentina ngokuthi uMessi kumele awine iWorld Cup ukuthi nguye umdlali best ever.